uWish ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kamnanga qhubeka engahloniphi amalungelo oluntu wathi kumele ukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kamnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Osalo Siziba ukhulume ngalokho okuthiwa ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
Indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama-activist into okufanele ilungiswe ngenxa yabana i-impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe. Ungakhangela kulabantu ababedala bekurejimu kaMugabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture, political culture, ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe. Kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanise ukuba lembono etshiyeneyo, akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngumbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende. So indaba yama-abduction, indaba ye-torture, indaba yokufanele ilungise, le ndaba ye-imprisonment, liyakwazi ukubana ke uJob Skhali usejele engelacala. Konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibe kwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Thedi Ncube uthi ibandla lakhe kathi kungeni okukhulunywa ngele Melika.
Usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongukusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu. Ukuthatha ngaphi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu? Njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe? Endi kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongi usukuma nje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngaphi. Ende ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso.
Ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa nguNcwabakazi lonyaka. Abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu. Kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.